Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iyahiya hayi bonga sakhukhumala vele ngathi angabaleli ize sibambe kimi sasiyi-1 sesengisijuli.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetshiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe yizifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. UNgqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini, kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kuzima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele seziphelile. Abantu yiba sebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kaningi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe Lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iyahiya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sesengisijula kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Ayi siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelile ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ubusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma, yena owadlelwa inkomo nyakenye, uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezo sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana, sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sibonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihanqwe zihlele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikansile ngelamandla okungena khona.
Ikansile iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abe forest bebe yiba abaxhasayo.
Umeli welupane West Parliamente umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iParliamente ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ikuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho izifuyo zakho ilezi zilwane ukhompasethwa njani unikwa njani ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingumngwele Dube.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULeshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court kobulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala enzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuVOA iNdebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesikhathi silokumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathi silokumobilize ama-organizations, lamanye pos ama-ministries which align to ama-programs wona lawa, sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe. Silungiselele umcimbi oza kuba umhla ka 4 and 5 April eNkayi kodakamela esizaba khona ke umhla ka 4 okuza kula ma programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona umhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile team yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ubuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngoba uyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zana zokuthi siyakhumbula, we are proud by his soul rest in peace. Ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage-a ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sidlula khonapho ke imiklomelo eyabe khona ngamafishane iyiphi yangkhona iyabe inikwa kulo nyanga inikwa abantu.
Uzananzelela ukuthi sibantu abahlukeneyo samakhathakulo ezahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abacontribute esizweni ithi i-sports. Lo nyaka ke silabododa njengabo uMadinda Dlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but ukuba i-inspiration inspire o-Adam Dlovu, inspire o-Peter Dlovu, inspire nabanye abantu abaningi noku-continue contributa ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambali. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nendlani ukuthi kube to sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza, kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo sifana omunye owehlabeza laphana kwenze ukuthi 30% ehlangabeza up to 78% enkaya laphana. Njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass-rate yethu ilo, so i-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo. Angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye Nduna, vala ngamakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho, angeke kube khona singaxhasana. Ubuhle bakho, ukukhula kwakho, i-success yakho cannot be there abantu bengekho, angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona. Nxa ungekho wena, ngoba nozakuba khona. Sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula, abalenhliziyo ezinhle, abalenhliziyo ezilothando ukuthi hayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha, uyadinga amanzi, uyadinga isawuti, uyadinga ishukela, uyadinga ukuxhaswa ngendlela ezihiyetshiyeneyo ngoba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana, ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo. Inombolo ngu-plus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndulo.
Plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo, laba fisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani, ngoba kuyinto yethu sonke. Imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo, ngoba sikwenzela idakamela kuphela, sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge induna yethu, induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela, ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, olivalisayo namhlanje ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sesiqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lwe-artificial intelligence.
Iwuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiwuruza AI, layo isebenzisa i-artificial intelligence. Iyanceda kakhulu abalimi, sukhangele la kwezempilakahle. Iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu ngabe ebulawa umkhuhlane wuphi. Yena i-AI iyenelisa ukwenza konke lokhu, kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le enje, umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi lakoze lohlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisuke ezimalini, amabhenki, amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa uthi umuntu sekhomitha into enjenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lowo singamboleka yini imali. Wonke lokhuyana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini, kumbe hayi behle bekuvalele phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asetshenziswa kakhulu endaweni lezi zemali ngafinanzile. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane, ngoba kusekusuleka kwesikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukuthi i-chatbot ubele chatbot uyinikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke wena uhlangothi lwe-education ikhona iyasetshenziswa, abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zi-targeted, ngathi i-content iyabe relevant for abantu aba-specific. And nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning phana ngesikhathi se-COVID-19 bayefunda ngamafoni befunda ingekho emaklasini, iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi, ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane, kayidinga i-AI njengomuntu ukuthi umuntu hayi uyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yoni senza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako, yona hayi kayenzi ma mistake. Njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukele i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke, ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza, ilakho ukuphazamisa
imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzo sincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana ngokuthi kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazariplaswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise uyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence asihlanganini ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngesabo kancube
Sibonge uTabo kaNcube ngohlelo lwabasakhulayo. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Nleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu wase Nazareth. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uthumayela eDamaseko naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abakhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lo unguKristu Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula kufuneka ayoqala khona eDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule uSawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuze ikhuluma zasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayesitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho abopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguye nomnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo uye lo ufuna ukusibuthanisa abesesibopha abantu ba kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu. Nizakhumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ungathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina angizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe, ispirit leso sasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthiwa babemlinda nasegedini lapho ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthiwa ispirit sikaSawule sakhuphuka kakhulu saya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke abagulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe. Bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya. Sithi uNkulunkulu aze abe nani ey'nhlungwini eniza eninazo egameni likaJesu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Kristus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane leya ngokusipha uhlelo Vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors ubeki Themba Ndlovu.
UThemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi ugogo zalo umama uhlala eMakhokhova. Wazalo baba hlale eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma, sengu grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School. Ngafunda isecondary yami eMsitheli iBoranga lise udlala ngisasemncane kuma juniors kaDopu Papa ngadlala.
Usopa wadlala amanda 17 lamanda 19 eBhoso lapho asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elali ku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho yale ndiyambo nakhona then I went to Highlanders ngo-1997 Andu Madinda ngadlalela iMoroka Swallows eGoli ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars ngasendlala kuMpumalanga BKCC kulapha ngagcina khona i-career yami eGoli ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yami khona ngiyaziqhenya ngayo because awukho lula ukuwina ama-championship umsebenzi onzima. So ungabona uwine 4 the record kuHighlanders omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicije. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami ethanda iHighlanders.
Inxa yohlonzi lwakhe obekuThemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career in 2004 First Nations Cup Zimbabwe qualifier. Lama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Uphahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Chaiswane, Benjani Maruwaru lami mina ngoraiphi kwakho sasesikhotshwa ngo Charles Mhlawuri
uthathene umhlala phansi ubeke wathi waqala uqeqesha ezenguqu
2012 ngiyakhotsha kwa Islanders lo Kevin Kaindo ngasuka kwa Islanders ngaku ku How Mine ngilo Kevin Kaindo still then ngaba le stint ku Green Fuel okwamanje ngikhotsha ku Blue Chiefs ku Division 1 ameya ngikhotsh want to grow ngifuna ukukhula lami ngizibone sengikhotsha amathimu amakhulu sengikhotsha labo national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekuthemba Ndlovu kathesi eleBulawayo Chiefs lidlala kusibaya seDivision 1 ku Southern Region kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba seCatholic Premier Soccer League igabula ngezo Chiefs sibanda we Studio 7 kuBulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasigandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni ngibingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo ngibingelele ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkuzeni yami evele ngolundo eziyezivele ngezinto ngumfana wasemkuza insuzi isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdinga impilo umfowethu kaMpofu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zethu 0708133663 enye sibili 0707365614 kanti we email islapha bekinkosi Ncube 546@gmail.com enkundleni ke la zokuxhumana elamani ngena ku Facebook oqede ukoma music ku TikTok nakhona iphone page oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yenu kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela waphi amazwi
siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu esiwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikwenze lokuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwey'ndawo nakontanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Kwanele mthwakazi asibe nisonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.